buyele esikolo singakhangelisanga ukuthi singazivikela njani thina njengababalisi abantwana.
Ugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary luthi akusiqiniso ukuthi izikolo zizavulwa mhla ka-23 ngenyanga ezayo, njengalokho okwethulwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. Uhlelo Woza Friday kuliviki silethulela ijaha elisakhulayo uNqobile Jojo odume ngegama lokuthi uDr. Love NJ. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kubhubhe abantu abalitshumi lasitshiyagalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi ayisitshiyagalombili lanhlanu ye-85 benomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasabetholakale belegcikwane le-COVID-19 laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu 34,900. Abasebebulewe yibo baphezu kwenkulungwane eyodwa 1,300. Ezwekazi le-Afrika, umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi phose ezine 3.7 million njalo wabulala abazinkulungwane phose ezilikhulu 96.8 emhlabeni jikelele. Usuhlasele izigidi eziphezu kwekhulu 107 million njalo wabulala abaphezu kwezigidi ezimbili 2.3 million ngokutsho kweJohn Hopkins University. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi indlela yokwaba umuthi wokwenqabela iCOVID-19 owama-vaccines isicandiwe, njalo abazahlatshwa kuqala ngabasebenza kwezempilakahle, kulandele asebeluphele lalabo abavele beleminye emkhuhlane okwazakala ngokuthi ngama-underlying conditions ngesiNgisi. Ekhuluma namhla emhlanganweni wakuqala lonyaka omanyano wamabandla ezombusazwe owe-Political Actors Dialogue, i-POLAD, uMongameli Mnangagwa uthe uzakwazisa ngeviki ezayo ukuthi i-lockdown ekhona elizweni eyokwenqabela okumemetheka kwe-COVID-19 iyaqhubeka kumbe hatshi. Uphinde watshayela ihlombe umanyano we-POLAD wathi wemukele izikhalazo zawo zokuthi kube lenguquko kunhlelo zokhetho njalo kulungiswe okuhluphayo kusisekelo sombuso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Mbuso Fuzwayo, esiqale ngokumbuza ngohlelo lukahulumende olwe-COVID-19.
Into yokuthi sokule framework mbona ngazathi yinto nje efo ngokukhulunywa kayicace, akula time frame ukuthi kubuya nini, uthi anytime. Then uthi khona bazahlaba abantu bonke kodwa baqala ngama-underlining, but ungathi uyananzelela akuthiwo ukuthi province i-distribution mechanism yangkhona iyabinjani. Uyakhuluma nje njengoba ehlale ekhuluma, okuluhlupho yokuthi ngabe kathesi uthi ekhuluma wacacisa inkulumo yakhe ukuthi hayi our health professionals sesibadevelophile sebekwazi ukuthi khonkona badila layo njani, ngoba yintoda singalayo. Well, that's one. Secondly, i-distribution yangkhona handling ukuthi yafikela ngapi lento ezifanayo, i-distribution criteria konke kakukho. Ngumuntu nje ophonga ukuthi kuzabuya i-mail okuzeni umuthi sesile framework, kodwa konke akula detail ecacayo ukuthi kuyayenziwa njani, ukuthi ngabe kathesi kukhulunywe kwacacisa ukuthi hayi kuzahamba kanje kanje kanje, bese kusukuzifisa sibe kwazi ukuthi hayi njengoba kuthiwa kuyaqala the elderly ama-frontline workers, labanama-underlying conditions kubhaliswa ngaphi into ezifana nazo nezokucacisa, ngoba kathesis ezithiza akunanto ecacayo.
Sesikhangela udaba lolu lwe-POLAD, uMongameli Mnangagwa uyalubuka lolu hlelo, ubona ingani lumqoka yini ukulungisa okuhluphayo elizweni?
Ngalokho akuthoyo ukuthi i-POLAD mbona ngazathi kuliqiniso ukuthi i-POLAD yinto enhle kuye, ngoba into yakhe iyenza intando yakhe, so uyayivuka ngoba iyamsebenzela. Kodwa thina njengabahlali bakuleli lizwe, i-POLAD layo kasikayiboni ukuthi kunceda ngani. Ilokho sihlala sizwa nje kuthiwa inhle inhle inhle, kodwa thina ubuhle babo asibuboni. So mbona ngazathi ungabona into ibukwa ngumuntu ohlukumeza abantu esithi kulento enhle, okuthi nje into yangkhona iyabisebenzela yena hathi abantu.
Lo uMnumzana Mbuso Fuzwayo, ingcwethi ecobangula ezombusazwe, sixoxelaye ekobulawayo. Umeli we Norton etalele parlamente ele National Assembly, umnumzana Themba Mliswa, uvunyelwe ukuhlawula isibambiso sebeyu, senkulungwane ezingamachumi amabili zamadola eZimbabwe, i-20,000 RTGS, ukuze athoniswe evela emzini wakhe. Umnumzana Mliswa, ubotshelwe izolo esetheswa umlando wokwephula iziqondiso zokumelana le-COVID-19 eze-lockdown, ezenqabela abantu ukubuthana bebanengi. Umliswa ubotshwe emhlanganweni wakhe lentathelizindaba emzini wakhe eBoredale, eHarare. Kolunye udaba olusemthethwandaba, owake waba isiphathamandla seZANU-PF, umnumzana Jim Bunaka, laye unikwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail ngemva kokuvalelwa okwenyanga phose ezimbili ebotshelwe icala lokutshotshozela udlakela. Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary luthi akusiqiniso ukuthi izikolo zizavulwa mhlaka 23 wenyanga ezayo njengalokho okwethulwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. Isiphathamandla salolu gatsha isibona ngokukhulumisana loZulu umnumzana Patrick Zumbo utshele intatheli izindaba izolo ukuthi uhulumende uzakwethula amalanga aqondileyo kunsuku ezilutshwana ezilandelayo. Uhulumende wanquma ukuba izikolo zingavulwa ngenyanga kaZibandlela ngoba igcikwane le-coronavirus lase limemetheke kakhulu njalo kwakukhangelelwe ukuthi kuzakona izulu lesiphepho. Kodwa inhlanganiso ezilwela ilungelo lama-teachers zithi uhulumende kazisi ababalisi ngenhlelo afuna ukuzenza ukuze kuvulwe izikolo. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lesiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uNkosazana Melissa Chingwana Ngwana, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwakathesi njengenhlanganiso asikezwa lutho mayelana lokuvula kwezikolo, sisalinde ukuthi uhulumende akhulumisane lathi sibonisane ukuthi izikolo zivulwe nini lokuthi zivulwe njani.
Lina njengenhlanganiso zababalisi libona ngani izikolo ziyavulwa nini njalo zivulwe njani?
Okokuqala njengenhlanganiso sikhangelele ukuthi lokho okwenzakalayo ngomnyaka odlulileyo lapho kwavula khona izikolo kungaphindi kwenzakale ngomnyaka ka-2021. Okokuqala sikhangelele ukuthi uhulumende aqale ngokukhangela iholo lababalisi. Njengababalisi siyakhala imali esiyiholayo ayisenelisi nxa sikhangele ikakhulu ukuthi intengo sezikhwelile, izidingo zethu azenelisi, azikwani emalini esiyiholayo. Sifuna ukuthi uhulumende aqale ngokuzwa izikhalazo zethu mayelana ngemali esiyiholayo. Asingeke senelisi ukubuyela emsebenzini ngemali esiyiholayo incane kakhulu. Sikhangelele ukuthi uhulumende aqale ngokubisela imali yababalisi lapho okumele ibe khona $540. Sesisuke khonapho okulandelayo kumele sikhangele ukuthi ngomnyaka odlulileyo kwaphonga ukuvula isikolo kungakhangeliswanga ukuthi kudingakalani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki. Abantwana kumelanga bephonga ukuyela esikolo, singakhangelisanga ukuthi singazivikela njani thina njengababalisi labantwana ukuthi singatholi umkhuhlane we-COVID-19. Sifuna kube yinto uhulumende azayifaka ibe yinto eqakathekileyo imiholo lababalisi lokuthi ababalisi labantwana bengatholi igciwane le-COVID-19. Sikhangelele ukuthi lapho esiyabuyela ezikolweni, nxa ngingumbalisi ngifundisa, angifuni ukufundisa ngisesaba, ngifuna ukufundisa ngikwazi ukuthi ngivikelekile njalo angisoze ngithole umkhuhlane we-COVID-19, kumbe nxa ukuthi ngizawuthola kulendlela zokuthi ngincedakale lami njengombalisi labantwana labo bengatholi umkhuhlane we-COVID-19. Yikho sikukhangelele njengenhlanganiso ukuthi singakajahi ukuvula izikolo, lokhu akukhangelisiswe nguhulumende. Iholo lokuthi sivikele njani thina njengababalisi labantwana kumkhuhlane we-COVID-19.
UNkosazana Melissa Chingwana Ngwana, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ubexoxa icingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Live Talk namhlanje sikhangela umumo wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 eZimbabwe lakwamanye amazwe omhlaba. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abalandeli bebandla lama Republicans bathi sebefuna ukubumba elinye ibandla ngoba elikhokhelwa ngumongameli uMnumzana Donald Trump kukhanya engani likhuthaza umbuso wokuncindezela uZulu. Abanye bazama lokhu babe kuhulumende kaTrump, okwamuyi uGeorge H.W. Bush, uGeorge W. Bush lomuyi uRonald Reagan. Uhulumende wakwele Uganda usebisele ubulembu bokuxhumana loba nje iFacebook ilokhu ingasebenzi. Uhulumende kaMnumzana Yoweri Museveni wavimba ubulembu bokuxhumana esithi busetshenziswa kuchapha ngamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho olusanda kwenziwa kulelo lizwe. Seyivalwe ngci idale lephalamende kweleGhana okuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19. Amalunga edale lephalamende lezisebenzi abedlula amakhulu amane 426 batholakale bele-COVID-19.
Ngesikhathi amazwe omhlaba elungiselela ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yemisakazo olwe World Radio Day ngomgqibelo, abenhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations bathi basalindele ngamehlo abomvu ukugqitshwa komsebenzi wokunikeza kwamalayisensi kumisakazo yezabelo eyisikhombisa eseleyo njengokutsho kwabe-Broadcasting Authority of Zimbabwe. Intathela izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezakrasi bavize lokhu ngemva komhlangano wenhlanganiso zemisakazo yezigaba ngasemhlubulweni wamazwe asempumalanga laseZansi yezwekazi le-Afrika owe-East and Southern Africa Regional Indaba. Obona ngokuqhutshwa komsebenzi kuZakrasi, uMnumzana Jerry Zingwevu ulandisa kabanzi ngenkuthazo yabo.
Isibekelo sombuso esithe yebo siyakuqoqa kahle, siyakuhlela kahle ukuthi kumele kube le nhlangano thize ezintathu zokusakaza as a radio, public broadcasting, commercial broadcasting, the community. Siyakhuthaza njalo uhulumende esingathi kumbe ibhasi i-Broadcasting Authority of Zimbabwe ukuthi ngabe yayenelisa ukuthi inike-ke ezinye lezi eziseleyo eziyisikhombisa njengoba yayihlele ukuthi izanika ezilitshumi. Inike ngendlela ehlelekiyo, ngendlela engelakudlwangudlwangu, ngendlela eqondileyo, ngendlela engela nketabetshala, kunganikwa ama-community radio angasi ma-community radio.
Okusekelwe yisiphathamandla senhlanganiso ye-Community Youth Development Trust CYDT eGwanda, uNkosazana Bongiwe Dube.
So ukuthi ama-issues abe fully addressed, kuyadingakala ama-community radio stations azasakaza kakhulu ngalezi nkinga eziphathelane labantu, eziphathelane lama-young women, eziphathelane le-youth kuma-communities, so that ethole ukuba fully addressed, njalo lama-relevant authorities abe lolwazi of what is really the state of affairs kuma communities.
Unkosazana Sipho Ncube waseNtebe laye ufakaza ngokuqakatheka kwemisakazo yezigaba.
Ukuthola kwethu i-coverage ngibona kuzasiphathisa kakhulukazi endleleni yokuthi lathi sesizaba lethuba lokunikeza i-airtime, sibone lathi ukuthi ama-projects ethu lawo aseyasakala, njalo lesigaba sethu siyathuthuka.
Konke lokhu kuphume ngemva komhlangano obulawulwa ngeleZimbabwe oqhutshwe enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eye-Zoom, uqoqwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eye-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, wokwandulela ukunanzwa kosuku lokuqakathekiswa kwemisebenzi yemisakazo yamawayilesi emhlabeni jikelele olwe World Radio Day. Lonyaka lolu suku lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi New World New Radio, njalo uhulumende ethembisa ukufeza izithembiso zakhe zokuthukulula amagagasi ukuze yande imisakazo elizweni okugoqela ezabelo yama-community radio stations. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Le Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Izakhamizi zemhlubulweni weMandebeleni ziveza ukukhathazeka ngodubo lokuhamba kwamagetsi okuhle kukhokhelele ekwehleni kwamandla obulembu be-internet. Kulandela umlilo oqhamuke eWange Power Station. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
IZimbabwe isilesikhathi ibhekane lodubo lokuthola isilinganiso esiphansi samandla kagetsi asetshenziswa nguZulu osekubangele inhlupho emisebenzini yenhlangothi ezithiyeneyo zempilo okugoqela lokuthola amagagasi okuya ebulenjini be-internet. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Ngqobani Sibanda uthi kusebenzeka nzima uma bengekho ebulenjini.
Hayi, sibuhlungu kakhulu ngoba kusebenzeka nzima nje kumanje. Zonke izinto esizama ukuzi-accessa kuba nzima kakhulu. Vela sazi ukuthi sizokwenze kanjani. Angazi ukuthi uhulumende naye uma ebona kunje wayengathathi nje istephu ukuthi at least basizame nje. Sike singene natemoyeni ngoba kunzima njengamanje masikhulu.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana wokhamoyo uthi lilungelo lomuntu wonke ukuba sebulenjini.
Mbona ngani indaba le uhulumende kumele ethathe inyathelo ngokuphangisa ngoba ilungelo lomuntu wonke ukuthi kube lelokhu zene athole i-internet elongeselizweni elikhululekileyo enjengeZimbabwe le-democracy. So sibona ngani uhulumende maye ngaphangisa nje ethathe inyathela alungise ongabe kubonakele kulokhuzeni ngaphe lokhuzeni emagisini.
Abenkampani yePowertel koBulawayo ibuzwa ngodubo olubhekane labantu lokufinyelela amagagasi obulembu bathi kababoni kulungiseka ngaphandle kokuba kuqale kulungisiswe udubo lokusilela kwamandla kagetsi. Inkampani ebona ngokugaywa kwamandla kagetsi ezweni eyezesa Holdings ikhuphe umbiko othi ilizwe lonke libhekane lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ingozi yokudubuka kweminye yemitshina yayo egaya amandla kagetsi esitishini esikhulu esewange Power Station. Bachaze ukuba bayenza konke okusemandleni abo ukulungisisa lapho okube lomonakalo khona, njalo akula muntu othe walimala ngesikhathi kusitsha. Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
What a Friday, my sweetie. What a Friday, in a maling komine wena. We baba, gomze mabulomtaba.
Kuhlelo What a Friday, kuliviki. Silethulela ijaha elisakhulayo uNqobile Jojo odume ngegama lokuthi nguDr. Love ecula ekwaBulawayo umdumo weJazz Fusion. Asizweni exoxa lo Ezra Jesus Vanda weStudio 7.
Dr. Love uzalelwe eklinika emzini wenkulumane koBulawayo. Ngemva kokufelwa nguyise wasuka wahlala logogo wakhe emzini wePhumula East. Ongunye wethanda umculo weJazz wagcina lawo sewuthanda waqala la ukucula.
In 2003, my brother used to play guitar. After one time, he gave me mention of my names. Then in 2003, that's where I started music. Then me na bing lalela. You want to open something? Whenever brother is doing something, nzalele kona apo na kulela koBulawayo. You want to koBulawayo.
NJ ubungiselwa kwazi sakhe esingugogo wakhe onguye wombonisa indlela kwezomculo.
Ngikhule ngumuntu okhulela ugogo, umama lo umama okhulisa ejezi kagogo. Lami bemanyithi uma mfika lapha kwele Phumula East kobulawayo gogo ebeshaya ijezi, ebeshaya imaskandi. So besilalela ngaleso sikhathi konke bekungokunye izinto okushaphe sikwenzela. Ngathi hayi, lami senzayenza khona okokuthenjwa ngokuba ngugogo.
Abalandeli bakhe bambiza Dr. Love ngenxa yomculo wakhe omumethe ingoma zothando. Selamadlala dathize awacindezelayo NJ.
Selama album amadlala ezamane ngadlalile kakhulu emsakazweni. Kulo Elders, kulo Love in the Pot, kulo River of Crowns, kulo Chando nabantu. La madlalathi bekhuluma ngezinto ezenzakalayo emphakathini. Angizukucela kakhulu kiwo, kodwa izinto ezenzakala kakhulu emphakathini engabhala ngazo kulawo ma-album.
Dr. Love, lo mlayezo wakhe uzulu wonke omlaleleyo ngalesi sikhathi, njalo uthi ucela lixhumane laye.
Akule nto ibuya lula enhle, yonke into enhle ibuya nzima.
Mutwami vele ngiyakufela, ngizombiza ngokufe ambize ngokubo my queen fast
on to change. Ngitshela abantu ukuthi asiqhubeke siphushe. Mina lingangithola ku Facebook, ku Instagram, u Twitter Dr. Love Nche, ku WhatsApp 0774781718. Ungalahli imbeleko ngokufela, isaga sesinto sisho njalo. Ungalahli imbeleko ngokufela.
Bayakhe Bulawayo
balutshwana basakhulayo abaculayo umdumo we-Afro Jazz Jazz Fusion, kodwa nginqobele Jojo uDr. Love NJ. Ungene kuwo kozwakala kumunye besilayo kuhlelo Woza Who's the Friday. Mpilo enhle kini lonke, igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Lele Bulawayo, obheke ukuhle kwaye mina okwakho kwayo, isizwe sikamsileka sisizwe sikamashobayo, angaphe amakhosikazi eshaye yona imbululu, sithelile kuBulawayo vulekile amasango, abhizi bahlekisa ngathi bathifumbelele, bazaqamba amanga bathi thina vela sibamba nanga, bayaqamba amanga bathi thina nyeke sibakhona.
Bulawayo sizovuka, ungithanda sami mina ngiyozwenya ngawe.
Yeah, too much. Puma Obulawayo. Puma, Puma, Puma. Puma Obulawayo. Want to see Atuma. Want to see Atuma. Want to see Atuma. Want to see Atuma.
Ngele ezinye zendaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa uthi indlela yokwaba umuthi wekwenqabela i-COVID-19 wama-vaccines isicandiwe njalo uzakwazisa ngomvulo ozayo ukuthi uhlelo lwe-lockdown luyaqhubeka kumbe hatshi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngesithi libe nempelaviki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.